Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe inxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi no to violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphaya.
Uzathola futhi bona abantu abanjonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banjani abantu bakhona abalitshwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye nomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalo sesiziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi ingakabangasingakaqedi. Angithi sile four stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osongaphinde ekhale ethi yeye sishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination enziwe lo nyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu oza kuthi mina ngichiyiwe. Uyathatha i-form lawe unominate umuntu wakho iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo kusala besebenzise ubaba Westman bemngcolisa ubaba Westman asiyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana sidivete amandla ethu sesiyekela izanu isikolotha sesibambana sodwa konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members zeparty. Iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominate, njalo abanominatwa iparty banominatwa ngisho lama civil society, ama stakeholders, residents association, lama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakoBulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani, ngoba thina asila mhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi. Thina silibandla labantu, asijumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, into lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina singaphinda sithini. Sivale ngoba abantu yibo uhulumende, uhulumende ufonywa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residence Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Walshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi uProf Walshman Ncube esebenzisa mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngamakhansela noma MP. Eqinisweni ngathi ngiqalise ukubala ngasenanzeli kwakumhlanga, ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlaka 1 April ngaziyo ukuthi kusho ukuthi kanje namhla yi-Fool's Day. Ngawuthani ngakuthanje indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sabo nje bakuyi-Fool's Day sokuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko iyimbiko engamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukubana bagcwalise ungananzelela, senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu, kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abatho njalo, singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje, abantu bakhona balithwana abakukhuluma khonoko. Kuyake kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Walshman Ncube. Lambangcolisela abanye abantu abaningi-ningi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu, and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye, bona sebekholisa ukuphila kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hhayi abantu bakukhuluma, kodwa-ke abantu bayazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzobacasisele kakhulu, abantu bazabonda hhayi leli qiniso leli ngamanga, abantu bakhangele okwenzakalayo. So-ke ngamafithane engakutsho ukuthi hhayi mina ngowami vela kulindalisi ngaphandle kwengubo lokwana, ngizilayela silingichelesile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoze kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngiyakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo, esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC. Siyabona besibe lenhlelo ezenzakeleyo mhla ka 5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuye azokhetha kumbazonominata, kumbazoqamba. Mana senzulu balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama councillors, abantu abafisa ukuthi babe ngama member of parliament, abafisa babe ngose senate abafisa bangena kuma PR aba omama lama youth abantu ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kanti obe indawo ezilutshwane ezimbili ezindathu kuthiwa kungathi bekungasaqeda kahle kungathi kulabantu abafisa ukubana babhangaze indlela okwenziwa ngayo. Kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lulu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe lendlela zabo bela abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla leZanu PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho elizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla leZanu PF yena obesemkhosini weIndependence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abasuze bekwanise ukubusa lapho ingakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyabaunderstand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Kathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipha sezakhithwa abantu bale freedom of worship bale freedom of association abantu bale freedom of gathering abantu bayavunyelwa ukubuthana bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe bayavunyelwa ukubana beyenze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe thina sibuswe ngamanye amazwe thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesapota khonokho. So asoze sikulalele asoze sibalandele likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya umbe bayahlukuluzwa lapho sebavumela ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba umnankakwa uthi no to violence, no to human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusokubolekwa ngama opposition parties bethatha okuvela kuma western countries sithi hatshi umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni sithi hatshi phansi lakho asibeni nomoya okuyanga nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanzaleli langa njalo ungathini ngalo kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi?
Yebo bengikhona ku-Independence Celebration ngihambe enyama endlovu under Imguza District lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le-Independence. Angizake mbone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqakatheka kwelanga. Ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency ukuthi the president of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike i-message yomongameli owelizwe sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzibuse wethu kasoze ibe nguzibuse opheleleyo nxa singela othwa yisingisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF obeqoxa icingweni lo Sithande Mkhile Mhlanga we Studio 7 esenyamendlovu. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa uganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaunga Nandoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobubilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, ninjani? Yake ngilele insizwa yabanzi le elubani Bobboard Mavukaneni Village, insizwa kwaNcube, igama uNkodinosi Ncube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi u-celebrate independence, kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyi-celebrata, ayikho indoda independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Ha bawo Studio 7, bawo Studio 7 linjani? Hayi dina siyaphila. Ha sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu, singathuka abantu. Oqala umunye mbana, anti oqala ugogo wabo umagalela mafa lo sikwasuthu hlala. Ho thukiye mara umkhondisi moyo upresident wethu lo uyazuhle indoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asitshiki. Sivoteli dina umuntu wempumala. Abasekeli thina. Basekele straight jobulama umzwile xhanxatha ulimo, hhayi wena ungakhuluma kulo msobho ke okwaziuze uxhanxatha ulimo. Siyakuza la sithikele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyase sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke kuyabona khona usesiserious.
Okay ma Studio 7, sibonge kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakaza lezi ndaba nakodwa engakwaziyo bakithi ba iqiniso silelikhunya khona hayo yonke lalo into enani, hhayi noma ukuthi asikhuluma zethu kabi ngoba mbona nje abantu befaka izano kakhulu kukhumbe ezingaqondanga noma ukuthi Studio 7 ayikhethe ihlangothi. But njengoba lelizwe lifilele nje kutho ukuthi umuthi wezanu ikhupha abantu imali besuthi namaithi la akhuluma laphana lale bebiza amagama, amagama abo laba abantu lanzinhle bayazikhona ukuwabiza iplaza yasidlaphi zamase yabiza iqhizo lo hayi kabi. So lapha kunomzimu obukhona la uzafaka Independence Day izinto zinje. So yini kono uyabuza hamba kuphi siya ku Independence uma kula mgwaqo akula lutho olukhona suke Plumtree lapha ePlumtree siya kuyihamba 1.5 hours sikambe 5 hours indlela isa lasikambisa umufi. So into zene zinzimazele ezikhulunywa kona inxa yabantu abadlabhoda nje ezweni bakithi akula umuntu ongahluphekiyo kwaba kuyavalwa avalwa nje bizibakiiraiti ukuthini ubuye la uyabheda uthi yena ye amazwi apheche yabona siqhuba kade dazwaye bekhuluma usunjalo usuthi usuthi imali zabantu zenze zitshontshwayo umalum abo uyabanika upresident uyabona la uyabheda khona lo upresident lo ekhuma izitori zakhe zingazwakaliyo ethi kafuna umsindo ngoba sowabulala abantu abaninga ngithi kabiyezoqolisa emathebeleni ndilihluka ledotile alokuyikhuluma kaqolisa abantu anti kwayezwa nguye ukhona uyaphila msi ung umgabo hafa yena wasala ngithi kaqolisa abantu vele lokuzeni yonke yayikhitshwa nguamlea azomgabo ayikhipha ngiyabonga
ake sibonge ake sibonge ake sibonge studio 7 sibonge indaba ezimnandi nisithumelele zona awu siyazizwa zimnandi ngeindependence awu kuhle kakhulu esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu hayi khona abakwenzile impela okuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi ithina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungena umuntu weZimbabwe yena sesize sithathwa njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezana so ke ngithi hayi ngokutshontsha impela ilizwe balibulela abelungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafaka ikhiye ukuthi hayi America ingakwanisi ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko kusijabulisa siyabonga kuleyo ndawo ngoJD
hayi siyayizwa into abayithoyo sibonga indaba ezimnandi nesithulela zona Studio 7 siyabonga 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 sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenza okuningi ngokutshontsha yini abakwenzile abantu bayahlupheka bagcwele amazonke yini abakwenzile akunamgwaqo
Studio 7 njani litshona njani badala hayi thina siyatshona and okhuluma ngosana ngolobusana into emangalisayo kwelakithi eZimbabwe gawule laboJoseph Chuma labomalaki kuyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abayikhuluma ngeZimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile eZimbabwe ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili and ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngaya aya aphumelelisa ngaye eZimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shwa ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sibomele bayibheke ogawule bonke labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo iwena umnanga kwayihambile waya komaduna le ubebona indlela ziright kumbe phethe olukhokudwa wagada wahambe emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba ekhangela umumo khona lokwonto umumo enjani abantu beyabasupporta umbuso kamnanga kamnabangi mangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana mamuntu ewutshela iqiniso uyazinuka amakhwapho uyalungisa ngenje ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphansi kakulo leqiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasoze waphinda wafalunga futhi umnanga angayelelokhu ebusilizwe lasezimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuka kusekusibulalela izindlela enkulu kakhulu omele abantu bazame ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhuluma kakhulu
Studio 7 Studio 7 enjani Bulisa njalo ngiphinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdibale mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdibale ngoba uNdibale aso opposition efanayo lekaMalema uMalema iEFF ekwazi ukuchallenge iANC ngobugangi bayo mayitshontsha uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso kodwa le kaNdibale le ekhotha yeyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdibale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi obonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela iFF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdibale oba manje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right ukuthi uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo ubona ukuthi kungagwani komuntu khonoko
lawoke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, umongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza uba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa umongameli Biden lo Trump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo, abazifunayo, ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump loBiden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifuna uTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. So nezo uphika i-election lo support uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha umRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathi sikabasozi babufotele mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi ama-Republic, ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Sisto, ele de John Fulgate, ele de John Fulgate, ele de John Fulgate.
John vuli gate hayi tina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.